Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 February 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kanamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC.
Hayi, le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje.
Ibandla lezanu PF lokhe lingakaphumeli egcekeni ukuthi lizakwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi awukudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi.
Akubanga le communication official so asifakanga ama CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Ekhuluma lentatheli izindaba ethiwa Gambakwe, uChamisa uthe ibandla le-CCC alila ngatsha okwaziwa langobani kunye lebandla lezanu PF elikhethe ukulandela incwadi kaChabangu eyokuxotshisa amalunga ibandla lakhe edale lephalamende. Wengezelele sithi uChabangu usetshenziswa libandla lezanu PF. UChamisa uthi amalunga ebandla lakhe awasoze aphatheke kukhetho lwama by elections oluzenziwa ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla lakhe ngoba elinde isinqumo somthethwandaba phezu kodaba lolu. Kesizwe uChamisa kungxoxo ayenze lo Gambakwe.
Triple C is not fast, so there should be no confusion about who is who in the Triple C. I understand the man you are talking about, Chabangu, is a member of some other board, you know, but not Triple C. And that is known by ZANU-PF. That is known by the person who is claiming, who is an impositor. He knows that he's bogus. He knows that he doesn't have title. He doesn't have a leg to stand on. He doesn't have what we call the local standard or legal standing. He doesn't even know the meaning of Triple C. I'm sure if you ask him, you may not even know the doctrinal foundational basis of the Triple C as a citizens movement. As you know, the Triple C was not just a political party. It's a movement born out of consultations with the citizens themselves.
Hello again, umnumzana Nelson Chamisa kwingxoxo ayenze lo Gambakwe. Kunjalo nje isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni uthi okokuthi uChamisa kamazi uChabangu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC njalo bake bayeba inkokheli yabatsha kubandla le-MDC. Sixoxele uPhukeni uze sizwe kabanzi okwenzakalayo.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje. Umuntu omdala nje usemani uyaziyangisa nje ebantwini, ukumazi uyamazi. Uzokwazi ukuthi ubaba uChabangu ngesikhathi ubaba uChamisa youth chair, ubaba uChabangu executive youth. Ngesikhathi ubaba uChamisa esiba national organizing, ubaba uChabangu provincial chair. Kuqakathekile lokho because i-provincial national chair I reporter uya I reporter ku organ organizing department who is the national organizer sengikhulume ngayiphinda phinda le ndaba ngo 2019 babuchabangu wabizwa ku executive eka chamisa ebizwa nguye uchamisa isithombe lesana lasibonayo ephuma ku meeting lomhlonitshwa u Abednego Bebe lo baba umbuso ofuzwayo webhejuli kaZulu naye u interim SG nobhala jikelele ubabuchabangu babe kulaphana kobulawa belungisa yona le ndaba yokuqalwa kwe triple C so hayi kokuthi akamazi useyakhuluma nje and I'm sure ukuthi ubone kwena le video o refer kuyo esezenza lokuthi akakwazi pronounce isibongo sakhe isibongo is pronounced ayilizwe long so ngicabanga ukuthi even ibehavior leyana yokuthi amstriphe ubu nguye bakhe lesibongo sakhe ukumbonisa ukuthi akamhlonipha kanjani ngicabanga ku reflect more on him than unobhala jikelele uzoqhubeka nje sizoqhubeka simeka sure ukuthi inkulumo le isezingene eliphezulu asizuku ukweyisa umuntu sizokhuluma nje ukuthi indaba yipi la yipi angindaba yenkantolo ayiye phela iyelungiswa yenkantolo ukuthi ngeke ukuthi abantu beyisane noma babonise ukuthi bangcono kulabanye ku media la ku public gallery
ungasitshela ukuthi udaba lwemthethwandaba lapho okuthiwa khona umnomzana Jabangu wamangalelwa luhamba njani okwakathesi loludaba njengoba seke seze ubana bekumele aphendule umthethwandaba lalabo abamangaleleyo
babi yebo sesiwaboni lamaphepha abo andelana ngiyamkhotha ngokwakhe unobhala jikelele uthe hayi imoya yakhe phakeme kakhulu ngoba which means high spirit because amaphepha abo aya kulalutho akulolutho kuyayangisa nje into esizwileyo ukuthi sebezama ukuthi bayenze lokho esibiza sithi ama supplementary heads sebezama ukuthi bazama ukwaqinisa ngoba hayi akula nje akulanto abayirezileyo sebedliwe nje ngama heads up
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi udaba lokuthi bakhona abanye abazaxotshiswa njalo edalela eParliamente la kuma council kuhamba njani
Angithi ubaba unobhala jikelele eqala le process uzobona ukuthi iqine kakhulu lana kobulawayo ngoba intinto ade ilandela kakhulu lasemathepheleni nje north and south wathi la kumaswingo kuphi kuphi ngoba lezo nje bekuyizinto ezisemqoka kakhulu and abantu abakhulume ngazo strong labezazi so use consulteke countrywide sokubuye okuningi uzokwazi ke ukuthi emthethweni kulento le ukuthiwa defeating the ends of justice defeating the ends of justice ngesintu ukuthi kungenela ekusebenzeni komthetho ungenele ngendlela yokuthi yenze ukuthi umthetho ungasakwazi ukuthi unja usebenze kahle kuphume ukulungiswa so ubaba uChabangu ma enga indaba le njobe sifakwe enkantolo bethi yena kuyena interim nobhala o interim SG akuyena unobhala sabambile kwalesisikhathi ma engaqhubeke yenza lezi zinto kuyabe senza lokho engikuchilo manje ukuthi it's interfering with the administration of justice ukuphazamisa ingalo yomthetho so akazi ukujaha ke uzolinda ke ukuthi umthetho uthathe indawo yawo umthetho kungathatha indawo yawo uqede ke umthetho lokho ezophuma la sisinqomo njengoba kuyiwe enkantolo kanje usezokwazi ke ukuthi anjani aqhubeke ngeprogram yalekho ama citizens akuchoyo kodwa ngiyacabanga nje ngoba abantu sebeme ngamadlodlongwane nje yonke le ndawo ngiyacabanga uzowabona wona ama citizens eze agitator nje ilizwana lonke leli ngoba bayifuna lento kodwa ngizothi abantu bakithi hayi ake nilime nje kancane linikeze umthetho udlale indima yawo umthetho ungadlala indima yawo ke unobhala njobe ngumunobhala wabantu uzokwazi ukulalela enze khona lokho okufunwa ngabantu ngiyabonga msakazi
lati siyabonga lo ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Chamangu ozithi unobhala jikelele webandla lesiCC Ibandla lezano PF local ingakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi okudinga abazalimela ukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi abancintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi kodwa banqotshwa bebekhangelele ukuthi bengahle baphiwe ithuba lokuncintisa njalo njengalokhu okwenziwe kubhayi election eyenziwa emaSwingo. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedalela eParliamente ezilikhulu lamajumi amathathu lasithupha 136 okucho ukuthi linganqoba kukhetho lwamabhayi elections lithole ezinye njalo izihlalo ezithoba munwemunye 9 linelisa ukuba lamalunga edale angaguqula isisekelo sombuso. Sixoxe lomunye owancintisa kukhetho lukancwabakazi emele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, umnumzana Kudakwashe Munsaka, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe, kumbe FAZ.
Uke kaba lo ngumaphepha abe engena kuma-social media ekhuluma ukubana mhla ka-1 November Wednesday ngolwesithathu kuyabe kusiba lama-primary election. Lawo maphepha njalo abephinde akhuluma ukubana 28 Thursday, which is October, kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama-CV. Kodwa-ke akubanga le communication official, so asifakanga ama-CV. Sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani. Kodwa engikwazi ukubana izani PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election, babekhangelele idemocracy. Thina sizimisele siyahamba kuma primary election. Bakusebekhona ebandleni lezani PF asebezwe ngelikabathi ukubana kungaba lama primary. Sebeqalisile endaweni eziningi-ningi kuma constituency zigoqela eyami ukubana bengene beqalisa ukuzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile. So sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini ukungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama-by election, lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga? Ubona ngani kuyini kathesi okukhangelele ukuzayenza ukuthi kube lo mehluko?
Yebo, mina ngikhelele ukubana ngimelele iZANU PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisimumetheyo, isizathu esimnandi, ungakhangela ukubana kuhistory yeZANU PF eBhinga sibe sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo. Kodwa kathesi sesitshintshile, sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule ZANU PF eBhinga. Ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegephu, sengathi sikhiwa ngegephu ekwana ukuba yi-13,800 amavotes esadliwa ngawo. Kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavotes ngasala engu-3,000, kutshengisele ukuthi hayi kulokukhanya esilakho. So sikhanyelela ukubana singaqhubeka sizame njalo ku-by election. Hayi okwakathesi siyaphutsha sibili, siyaphutsha kumgceke. Okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TCC baqambela abantu amanga ukubana i-TCC siwinile, so abantu bengavotela mina. Bayasala lokho beku-opposition ngoba uChamisa usewinile, sothethi lizwe, so kumele kuvotelwe bona ukwenzela ukuthi kungabi ku-opposition. Kodwa kathesi abasela lokho kutshela abantu, amangabo aseze aphela, labantu sebeze badinwa ngabo. Abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu, odwa bavotela namuhla bala discipline, sasa sebexotshwa. So abantu bebhinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni, okudlala ngani singabantwana asisakufuni, sesifuna umuntu ongayesimela eParliament, umuntu ongasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenziwa u-MP esilayo. So hayi ukuwina siyawina kamgceke. Bona abakaqalisi ukukankasa kukhanya kusibasabanjwe i-confusion, basale confusion ukubana ngubani ozangena, kuyangenwa njani. So abakaqalisi ukugankasa asikababoni. Njoba nje lathi hatshi asikaqalisi, singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination code ekhona mhlaka-7.
Lo-ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, ongomunye owancintisa imele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, engumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Association of Zimbabwe, kumbe i-FAZ. O Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umanyano weSADC lowe African Union yehluleka ukukhuza usohabo umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubusa ngocuku. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi idale le High Court eMaswingo linqume ukuba ofuna ukuncintisa kukhetho lwe by election ye Good West ezimele umnumzana Martin Mudzingwa ulelungelo lokuncintisa lanqa engusobhuku wesigaba. Umahluli umnumzana Stanislas Zisengwe utshele leli phephandaba ukuthi umthetho uthi inkokheli zomdabu akumelanga zisekele uhlangothi kodwa uzisengwe uzimele ngalokho ulelungelo lokuncintisa. Omunye wabancintisayo nguye oyethula loludaba imthethwandaba efuna umdzingwa avinjwe ukuncintisa. Uma manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Stage 7 to 7 ninja. Ama sanctions la abakhuluma ngawo bethi acela ukudasulwa. It's fun because i-friction abayizwayo bona abayimameli mayizwa ngabantu beZimbabwe ezeholo bekhala kumbe into abantu abangasukezana kodwa bona bafuna ukumamela ngoba bafuna ukusulelwa ama-sanctions. Ama-sanctions azosulwa kanjani ngoba nanku abanye abantu babulawa baye bafihlwa. Ama-structures amisiweyo ephalamenti adilizwa ngendlela abafuna ngayo bafaka abantu ababafunayo. So mina ngokwamambono ukuthi ama-sanctions abakhalela ukuthi asuswe asebuhlungu kangakanani ukudlulisileyo kulalobu ubuhlungu ababuzwisa abantu. Akufana nelokhu lakobulako bezobuhlungu ngayo indaba yabo le ayizwakali le usuye ngami nje kube vele bayala bayafakile njalo kuphele kufana nelo waye bengakhuluma i-corruption eyenzakalayo batshontsha izinto babulala abantu bayenza konke but laba bakhalela ukuthi ususwe ama-sanctions. What for?
Studio 7 hayi siyabonga konke okwenzakalayo kwenziwa ngamaparty achiyeneyo. Thina singamaZimbabweans sikwamanye amazwe sihlupheka lokho kuthiwa abathatha umbuso bethi kuzabalunga kuzaba right kuzalunga kodwa sibone kulunga lutho. Into engikhuthaza uZulu nabo bonke abantu abakhalayo abajabulileyo futhi okusalayo kulabo abakhalayo ngithi uma singabambana sikhulekeni iZimbabwe yonke okucatshileyo kuyakuvela. Nakhona oko abakwenza abadla izimali bodwa ngobani abadla izimali thina sihlupheka iZimbabwe le migodi indawo yonke imigwaqo kuhambeki lokho beyerobha abantu emakhaya bebanikeza ukudla labo mvundla erobha izalukazi sivotele iZANU PF. So mina ngithi kulabo bafisa ukuthi iZimbabwe iphumelele asikhulekeni okunye silinde uNkulunkulu ngokuba ngezandla zethu nakho konke sikwenzayo. iZANU PF ilamandla okudlula thina emhlabeni kodwa ezulwini ayinamandla ukuthi ma singakhuleka umhlaba wonke khuleke impela umhlaba wonke nalwana sikhuleke impela iZimbabwe yonke konke abakwenzayo kuyakuvela njalo kuyaphela ungapheli kuyahlola.
Salibonani basakazi abahle kwi-Studio 7 ngiyalibingelela lapha ngiyalibingelela basakazi bami abahle. Hheyi ngithi ngingenzama ukuthi mphawule lapha. Hheyi kulabantu engihlala ngibezwa lapha kwi-Studio 7 bekukhuluma lapha bethi ye kulabantu abagxeka uChabangu right. No bona nxa bebona uChabangu right laba bantu abaphume lo Chabangu wabo phela beforme abiphathi bengasihluphi ku-CCC abaforme abiphathi njengoba bathi bona bafuna ukulungisa lapha emathebeleleni amasho abahambe ku-MRP MRP yeyobandlulule engafuni masho wena besuke ku-CCC bengaqali thina ukufuna ukusifakela imkhokha abo liyabafuna ukuyifaka nje kodwa sithi hayi yena usengezo Chabangu lo bantu benkosi Chabangu lo ngoba la amanyala akhe lawo senzela wona lawa thina mboni sizaphazathanda la. Ngiyabonga
Studio 7 njani Studio 7? Hey sizwa bakhuluma abantu laba bakhuluma amanizano asikhathele ngezani ayisikhathele ezani kambe bona abalamahlo sone shuminya kengaka around bedubeka sihlupheka kangaka sesisegugele emazweni abanye abantu ayilizwe lingalamali ilizwe eliphuwa njengeZimbabwe kanti iliphi ilizwe eliphuwa njengeZimbabwe leke khuluma amanga yena umnanga kwithi kona yeZimbabwe ikula kulamazibhedlela imithi khona konke konke kukhona imisebenzi khona ingaphi imisebenzi iphi imisebenzi ngoba abantu bahlupheka kulamsebenzi longo nje besabamba abantu ngenkano ukuthi bebathi bavotelwe izano akulamuntu ophelele ekhanda ongavoteli izano neva kakho umuntu ongavoteli izano labo bakwazi khonoku ngasuke kathi sibehamba bebulala abantu becatshisa abantu benza yonke into bebophisa abantu bebafaka emajeli bathembe amapholisa akhona amapholisa akhona kati wona anjani nala amapholisa la maphosocha angkhona kungasothwangiraye waze wayenze ukuthi ilizwe lelo libe namhlanje lingani libone kangcono kambe libane kuselani eZimbabwe ngoba wala amapukona amapholisa la angasaholi wona amasocha akhona la angasaholi aleke milana lezano izano engalanto eyenzayo kambe ilizwe khona kuZimbabwe sokuyigama kuphela iZimbabwe iphelile ngendaba kamnanga
kwalibonani kwalibonani basakazi bethu esilithandaza abasitudio 7 hayi siyaphila kungena endabeni le yama-recalls indaba yama-recalls yapasiswa yi-ZANU PF ikujabulela ukuthi ama-recalls azobulala ama-opposition party bajabula kurecallwa abantu be-TPC manje sokurecallwa abantu be-ZANU PF sebesala bona njani bayala ngaliphi ngoba bona bathi ama-recalls uChabangu laba be-TPC bathi abamazi bona bathi uChabangu we-TPC manje lo abathi urecall abantu be-ZANU PF bathi abamazi labo abayithathe la incwadi yakhe iyefundwa ihanjiswe la kuzeki behambe labo bantu kathi kumele kuhlukunyezwe abantu baseZimbabwe behlukunyezwa iphathe eyi-1 akufane kuyo yonke indawo akufane kuyo yonke indawo kube 50-50 abantu baseZimbabwe bayahlupheka ngenxa yabona labo bantu be-ZANU PF ngiyabonga kakhulu ngicela incwadi yami ifundwe lo okhulumayo nguDaribuhle Ndlovu mphuma endaweni yaselwagwelo evungu emangwande khona ngale siyabonga msakazi omuhle
Studio 7 iphimbo lami angilizwa angazi ifoni le ayingenisa ama message amkini ngicela iphimbo lami ngilizwe yikuthi ngifuna ukutshela abantu bakithi ukuthi kule into abantu abangayazi into e-grand plan eyayenzwa ngamashona ukuthi abantu besindebeleni baze baphele kumba amashona angene phakathi kwabo manje abantu bakithi abakuboni lo muntu obuya enomqondo omuhle obabonisa ukuthi bafowethu thina singumthwakazi thina kumele sizimele abakuboni abantu bakithi noma bengayenzani bathini bamfake ubaba uChamisa bafake ubani as long kungumuntu wasesishoneni amandebele lalikhohliwe khona manje kithi ngapha kobhulu la ngithola amasimu ethu sebegeba phakathi bagcwele lapha uyabona ukuthi basithathela umhlaba wethu so bafowethu ngempela asikenzi sikhule emqondweni abantu besindebelele sizimele sike sifise ukuzimela kanti sizisolani thina ukuthi singaphatha umhlaba
Studio 7 hello aw uMr. Mathebeleland ke ngitshele abantu ukuthi thina kuMRP besanikeze amajaha lawa amathathu ukuthi akaphume nesombululo ngento yabo leyo yokuthengwa bedla imvuthu zaloyo bathengileyo thina siyala siyabheja sithangeke kwenzeke lokwenziwa ngumonzwana ku-TPC MRP akusoze kwenzeke lokho kwenzakale ku-TPC futhi okaChabang waqala umonzwana kusase MDC nangu-Chabang futhi thina kithi lapha nje kunquma abantu amakhanda kumele kube lula kakhulu sibonise ukuthi akekho omela double up phakathi kwethu ezibona lawo bathumayo mpela ukuthi abone ukuthi lapha kasidlala iphathe akumele ngidatshule phakathi like it or not zamani ukubuyela emuva kumbe lenzeni iphathi kalalelwa mfulo ngashi wena gumbo weshona nawe namfanyana nomunye ake niboni plan wena mdenda wakhona ukuthi hayi lapha senihambe wrong zamani ukubuyisela imvuthu esakeni lapha elizithethe khona ngihlale kahle nizinze kumbe nenzenye iphathi kwaphela
sibingelele enkundleni dishona njalo basakazi siyabezwa ukhaliphani phugeni labo chaba abazenza ingathi bahlakaniphile abazenza lamhlanje ingathi bakhulumela abantu bakamthwakazi kodwa eqinisweni abantu laba basebenzela izano lokhu abakwenzayo kathi uChabangu lo amandla okuthi ufuna ukuxotsha konke abantu be-TPC amandla lawo athatha kuphi kathi i-TPC kahle kahle ngikabani yikho lapho esizibuza khona njengoba sokungenelela abokhaliphani phugeni abazisikile ngisi nangu umuntu okuzena uChabangu yo kanpuke nama CIO sebengenela khona lapha na sebezenza abantu bethulusi bekhuluma amanga bona bevele bengabalandeli bezano ngoba kathi sidingo sokuthi khona bekhiphe abantu bethulusi befuna ukufaka abantu bezano ngesani uma kuyikuthi impela abantu beTRC uyacaca nje lokhani ukuthi khona abantu laba abakhulumeli imthwakazi kodwa baroba abantu bakamthwakazi indaba bengavuleya iparty kati uma kuyikuthi bahlakaniphile impela abalwela abantu bakamthwakazi kulalokho abakwenzayo betshela abantu bakamthwakazi amanga lapho uKhalipani Phukeni behamba esiwazi isikizi behamba bemunye amagazi abantu ayikho ke lento uKhalipani Phukeni abayezayo lolu tshaba kwakhe abantu abasebenza ifast lapho.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 22 Mfumfu isikepe sePhilippine esasithwele impahla yamabutho esihlengeni seThomas Shaw eSpratly Ashpelago kanye lesebutho lemanzini esasiphelekezela zatshaya izikepe ezimbili ezeChina. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki alitshumi isikepe sebutho leChina sisebenzise amabhomba okumisa esinye njalo isikepe sePhilippine esasithwele impahla efanayo. Isihlenge sesibili eseThomas Shoal singamakhilomitha angamakhulu amathathu lamatshumi amabili 320 ophuma ePhilippine. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumbiko waso sithe iMelika izaguma labangane bayo abePhilippine ngalesi sikhathi behlaselwa libutho lemanzini eleChina limisa ukuhanjiswa kwempahla emabuthweni asesihlengeni sesibili eseThomas Shoal mhlaka 22 Mfumfu. Okweminyaka eminingi ilizwe leChina lithi indawo ezininge ezikulwandle lweSouth China Sea ngezayo lisebenzisa imbali engacaciyo kanye lemap eyakhutshwa ngomnyaka ka-1947 etshengisa izihlenge ezilitshumi lanye ezikulolu lwandle. Izihlenge ezimbili zakhutshwa kule map ngomnyaka ka-1952 kukhutshwa iTonkin phansi kweChina isiya eNorth Vietnam. Ngomnyaka ka-2016 idale elahlala phansi lala okwakhulunywa yiChina ngalendawo lisithi akubambeki phansi komthetho wamazwe omhlaba. Idale leli lakubeka sobala ukuthi akulasizathu esemthethweni esipha iChina imvume yokuthi indawo yesihlenge sesibili eseThomas Shoal ibe phansi kwayo. Kulezinye indawo ezilokhu zisalwela ezigoqela izihlenge ezingelabantu lendawo ezifana le Scarborough, Paracel Islands, kanye le Spratly Ashpelago. Ulwandle lolu lwamafutha kanye legasi eningi kakhulu phansi njalo lulenhlanzi ezinenge. Yilo njalo lulezikepe zokuthiya inhlanzi ezinenge ukwedlula kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. Umbiko wesikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokusebenzelana lamanye amazwe uqhubekela phambili usithi okwenziwa yiChina mhlaka 22 Mfumfu kanye lomhlaka 5 Ncwabakazi ngeyinye yemizekeliso etshengisa ubuqholo beChina obokuzama ukuthatha indawo engayisiyo yayo okuveza ukunganaki ukusebenza okusemthethweni kwamanye amazwe kulindawo. IMelika yagcizelela ukuthi u-Article 4 wesivumelwano sika 1951 eseMelika lePhilippine ugoqela ukuhlaselwa kwebutho lePhilippine kulwandle lolu.
Okay, bekungamazwi udaba lukahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla lesisi umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengwezo Chabangu kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla kusisi njalo engamazi. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phukeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla lesisi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa silazo ezinye ngo-half past seven ntambama.